kati sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 23 kumfufu 2019. Igama lami ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, induna yentaba zinduna uNhlanhla Yamangwe Ndiweni uthi umongameli Emmerson Mnangagwa usehlulekile ukubusa ilizwe, ngakho kumele asuke esihlalweni. Intengo yamagetsi sikhuphukile njalo okungabangela ukuthi inengi lehluleke ukuthenga eneleyo ngesikhathi imbadalo yempahla phose zonke iqonga mihla ngemihla.
Ukuthi umuntu abantu kuzamele bangene ezitaladeni ngoba impilo yelizweni leZimbabwe isinzima kakhulu ukuthi ukuthenga zona isinkwa abantu bayakukhangela futhi kungani ngumuntu mhlawumbe oyingamula liyana ukuthi uyathenga isinkwa, kanti isinkwa kumele kube yinto oyithengayo nje.
Kuhlelo lwama-sanctions lamhlanje, amabandla ezombusazwe ayehlukene ngemibono kudaba lwezijeziso zenotho ezafakelwa iziphathamandla zezanu-PF lamankampani alobudlelwano laleli bandla.
Bona ama-sanctions abakhuluma ngawo yindlela yokubalekela iqiniso yokuthi bayehlulekile ukukhokhela ilizwe bethu kakuhle, ikakhulu iindaba zonezi eze-corruption.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Induna uNhlanhla Yamangwe Khayisa Ndiweni wentaba zinduna uthi abantu kumele bangene ezitaladeni ngolwesihlanu lapho ibandla lezanu PF elinxuse abantu ukuthi bayetshengisela besola izijeziso zenotho ama-sanctions, kodwa besuse umongameli Mnangagwa njenga okwayenzakala ngesikhathi sakamnumzana Robert Mugabe. Ekhuluma embuthanweni obuqoqwe ukuthandazela ilizwe lokunanza iminyaka elikhulu lamachumi amabili lanhlanu kwasungulwa idolobho lakobulawayo izolo, uNdiweni uthe uhulumende usehlulekile njalo ufuna ukusebenzisa udaba lwezijeziso zenotho ama-sanctions ukucathela ukwehluleka ukubusa ilizwe. UNdiweni uthi kumele uZulu asebenzise ixetsha lokufola okuqoqwe ibandla lezanu PF, asebenzise akuvunyelwa yisisekelo sombuso, asuse Mnangagwa lohulumende wakhe. Ephendula imbuzo, uNdiweni uthe kesabi ukubotshwa njengalokhu ake wakwenziwa wavalelwa ejele yeKami. Engezelela esithi ngabe uyesaba ukubotshwa ngabe engaphendukanga eZimbabwe evela kweleBhilitane lapho ayehlala khona okweminyaka eminingi. Intengo yamagetsi sikhuphukile njalo okungabangela ukuthi inengi lehluleke ukuthenga eneleyo ngesikhathi imbadalo yempahla phose yonke ezitolo iqonga mahlayana elizweni. Ukuze sizwe ukuthi amagetsi la akhuphuke ngesilinganiso esinganani njalo ukuthi ababhadala ngohlelo lwama-fixed lama prepaid meters kuzahamba njani, usithandekile Mhlanga we Studio 7 uxoxe lomnumzana Thembelani Dube oyisiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association.
Amagetsi umuntu kade wathenga besithi wathethe umuntu kade ethenga $20 laphana ibhondi liselinga le US, kathesi usewathenga $200 kumadeploye nge-interbank rate phose ngoba bamadeploye ngo-10 amafitshane singatsho njalo. Abalama prepaid meters uhlupho luba khona ukuthi ungathenga i-first 50 ngathi 5 units besingathi $50 RFHP, then nxa susiya kulawana susiyadlula ngalo susiyathenga amanye the other 150 liyana abe seqansile ngoba abe se almost times 2 i-price yangkhona. Then in the moment usudlula khonapho asekuthaya sibile kuzonga ngoba abe sekuthaya $3 something per kilowatt ngoba lana kuqala lana i-first 50 lokuzeliyana iyabisa kutshaya phose ngapha manje 41 cents that is 41 RTGS cents then nxa sokusiya ngale ngaphezulu la yabelwa kwikhwelisi yakibo 80 something then ungavele udlula i 200 iyabe isikuchaya sibili 3.3 something dollars so kuyindlela yokuthi abantu bangadluli ukuthenga amagetsi awe 200 RTGS ngoba ungadlula khonapho iyabe isedula ongazayo kubonakala kuba luhlupho kulabo bantu abalama fixed nasikhangela amalokithi amadala njengabophumula east labophumula north kulezi ndawo lapho bengalama prepaid meters khona. So lokhu besebenzisa lokhuyana ukuthi uyabhadala kuphela amantend regardless ukuthi usebenzise amagetsi anganani. So nxa sikhangela ukuthi amagetsi athone ngeku amagetsi lapho emalokithini ahambe kusene ngo-5 aze ayebuya mhlawumbe ngabo 10-11 ebusuku. Kodwa nxa isibuya ibhilela kuyamele uyibhadale yonke sona izindlela abantu asebecilwa. Kodwa nxa sokuyimule enkulu sale sikhangela ukuthi engxenye abantu basebenzise kusiya ku-40 singathi yi-400 ungakuhluzisisa kuhle. Uyabona ukuthi uyagcina sokumele ukuthi ubhadale $900 ukuthi nxa ungumuntu onosebenzisa amagetsi amaningi and singakhangela abantu abaningi ukuthi bahola malini kathesi uyafika ukuthi abaningi bangikhona kabasondeli vele kuyona leyi figa amanzi uzabhadala ngani ezinye iy'ndleko ezinjengabo school fees o-transport kungawo ngokuthi abaningi bazokwehluleka ukuthi babhadale amagetsi ona la
manje laba abangenelisiwe ukubhadala inkoni ziyatholakala lokunye
njengoba sikwazi ukuthi emadolobheni lapha vele kasiyo ndawo enkulu kale kuyihlahlele vele sengathi ngama-exotic trees ezokuthi ungazaku unjani ungazaku uzibase izihlahla zemthuzi nje zokucecisa emayadini singazi laba besalathizani labophumula ngale abangakibo Robert Sinyoka labo-St Peters but kulamalokithi phela ngekho duzane lamagama lawo so bona bayaphila njani ungananzela amagetsi kahambe emalokithini kuphela kibo-Selborne Park Hillcrest and so forth abengekho nje khona kuba singasesikhangela-ke ngezemvelo zafika ukuthi sokudala ukugugudeka komhlaba because kuya sokuleni labo-deforestation labani vele bona imizi iminingi kangakambe iyihlala zakhona zebe zingayo
inhlanganiso yakho yake yaba lo hlelo lokukhankasela ukuhambelana lamagetsi
ke saba lo mkhankaso omkhulu kakhulu ukuthi besingena sibile bamathe batshengisele ukuthi abakwenzakalayo babakufuni kathesi besike sama ngoba besikhangela ukuthi sikuhlunzisise ukuthi kanti kuvele kuqansa kusiya ngathi kodwa bengaqhubeka kunje singakhangelanga uzesa kuphela yedwa siphelela la yonke nje i-service provision yabi khona okuthi ukuthi abantu kuzamele bangene ezitaladeni ngoba impilo elizweni lezimbabwe isinzima kakhulu ukuthi ukuthenga sona isinkwa abantu bayakukhangela singanithiwa ngumuntu mhlawumbe oyingamula liyana ukuthi uyathenga isinkwa kati ibe isinkwa kumele kube yinto oyithengayo nje asabali-ke igetsi samhlane ezaba khona sibili ukuthi abantu bangasebenzisa ilanga lonke khona kuzabonakala ukuthi igetsi iyadula okwakhathesi ukudula kwayo kusuka kuvalwe ukuthi abantu vele kabayisebenzisi so kuyahlala inyanga ihlani ngaphelanga ngoba abantu sebephephela ngabo kumagasi abanye njalo sebeqina bebasa ngabo ubulongo benyamazana zona ezinkomo abaseduzane langapha kibophumula ngapha kuthi abanye njalo babathi inkuni abanye sebetheka-ke zitofu zona ezezamagasi lamaparafini njalo ngabantu bezethu ngababiza bafika bachamande babambe lapha bayekele lapha abazwakali ukuthi kathi njengoba igeti beyidulisa kangaki ngekho injongo yabo kuyini njalo bahlose ukuthi benzeni.
Lo-ke ngumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Amabandla ezombusazwe ehlukene ngemibono kudaba lwezijeziso zenotho ezafakelwa iziphathamandla zebandla leZANU-PF lamankampani alobudlelwano laleli bandla ngamazwe afana leMelika lomanyano we-European Union. Okuningi asikuzweni kuNtungameli Nkomo oweStudio 7.
Amazwe angentshonalanga ethesa amalunga eZANU-PF izijeziso lezi eminyakeni engamachumi amabili edluleyo ewethesa umlando wokwephula amalungelo oluntu ukuqilibezela kukhetho lokubusa ngodlame. AbeZANU-PF labamanye amabandla aphikisayo amancane bathi izijeziso lezi kaziphazamisi labo eziqondiswe kubo kuphela kodwa ziphazamisa uzulu weZimbabwe jikelele lemizamo kahulumende yokuvuselela umnotho ngokunjalo bathi kumele zesulwe. Lo ngumkhosi abazawuhlaba njalo ngolwesihlanu ngesikhathi betshengisela phezu kwezijeziso lezi bebambene lomanyano weSADC. Ilunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule uthi ibandla leMDC yilo elakhankasela izijeziso lezi. Ngakho uthi kumele isiphathamandla zale libandla zicele iMelika labe-European Union ukuthi bazesule.
Kambe sure ngabantu abanjani abafuna ukungena embusweni behamba phezu kokuhlupheka kwabantu. Ngabantu abanjani abanjalo. Thina safunda ukuthi umuntu kulungiselwa abantu, awuzilungiseli wena.
Ugawule uthi bayalubonga uxhaso lweSADC ekuthini izijeziso lezi zesulwe.
Ilizwe noma lingaphansi kwama-sanctions kodwa limele liphile lizidinga indlela zokuphila. ISADC isisapota amanye amazwe aze-Afrika esisapota ukuthi hayi ama-sanctions asuswe.
Kodwa isikhulumeli sebandla le-MDC umnumzana Daniel Mologele uthi ukutshengisela ukuqoqwa iZANU-PF wodaba lwezijeziso lo yikudlala nje ngesikhathi. Uthi uhulumende kumele ahloniphe amalungelo oluntu njalo alandele yonke imininingwane eyabekwa yiMelika egoqela ukulwisana lenkohlakalo nxa efuna zesulwe.
Bona ama-sanctions abakhuluma ngawo yindlela yokubalekela iqiniso yokuthi bayihlulekile ukukhokhela ilizwe lethu kakuhle, ikakhulu indaba zonezi eze-corruption. So ama-sanctions they are just a cover up.
Kodwa bathi izijeziso lezi ziphazamisa uZulu ngendlela ezitshiyeneyo. Nanku ilizwe kale nelisi ukuboleka imali kunhlanganiso ezifana labo-World Bank labo-IMF.
Ngamanga luhlaza tshoko ngoba i-IMF le-World Bank zisebenza leZimbabwe okwamanje azizake zifake ama-sanctions again eZimbabwe. Mali ilandelela okusedabeni uMinister Mthuli Ncube utshona ethiwa i-IMF le-World Bank ngoba balama-conditions abo okuthi banike ama-loans eZimbabwe. So ngamanga luhlaza.
Abanye abalwela amalungelo oluntu labenhlanganiso ezizimeleyo labo bathi izijeziso lezi akumelanga zesulwe ngoba uhulumende weZANU-PF eqhubeka ngokwephula amalungelo. Omunye waba lombono lo yingcwethi kwezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga.
Izijeziso lezi azingasulwa, azingasuswa, azihlale zikhona. Ngubani ngo-2019 ongafuna ukuqhubeka esenza amabhizimusi, esenza konke esingathi ngama-dealings omhlaba, amazwe omhlaba wenzayo, esenza labantu abalobomi obunjengobezanu, esenza labantu abakhohlakale njengabantu bezanu abangamasela.
Umhlanga uthi ukubulawa kwabantu libutho kuveza sobala ukuthi uhulumende kamongameli Mnangagwa uzimisele ukuqhubeka ngonyawo obeluhamba ngomuyi umnumzana Robert Mugabe.
Bangababulali okwaziwa nguZulu wonke lomhlaba wonke unje jikelele uyakwazi ukuthi abakhokheli bezanu izandla zabo zigcwele amagazi abantu abafeli bela. Umhlaba wonke uyakwazi lokho. Okudanisayo ukuthi sizweke sokukhulunywa kuthiwa abakhokheli beSADC lezinye inkokheli zase-Afrika zithi izijeziso lezi kazesulwe, zona iqiniso zilazi ukuthi abantu bezanu yibona abajezisa uZulu wonke jikelele weZimbabwe. IZimbabwe lamhla ilele yathi bhazalala ngesisu iphelile, iqedwe yibo bona abantu 39 years.
Abalwela amalungelo basola umanyano weSADC besithi kumele ukhuze uMnangagwa achiyane lokwephula amalungelo athi ukumsekela kudaba lokwesulwa kwezijeziso kuphela. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC yimi uNtungamile Nkomo.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le The Herald lithi kungakhathalekile lokuthi ngolwesihlanu likhefu
elifakwe nguhulumende ukufola kutshengiselwa kusolwa izijezo zenotho imihloliso yama-O lama-A level emele ilotshwe ngalelo langa kuzamele ilotshwe ngalo lelo langa. Iphephandaba le-The Chronicle lithi unobhala wezanu PF obona ukuqoqwa kwenhlelo zebandla umnumzana Obethi Mpofu usese emthethwandaba umsekeli kanobhala obatsha webandla lonalelo elezanu PF umnumzana Louis Mathutu esithi wamgcona. Ngalokho uMpofu uthi ufuna amhlawule imali ngamadola izigidi ezilichumi $10 million. UMathutu waqamba uMpofu lenye inkokheli yezanu PF njengamasela abo amele abotshwe. Iphephandaba le-The Herald lithi usikomishi wamapholisa uCommissioner General Godwin Matanga uthi sebehlulekile ukubopha enye inkokheli yezanu PF eyabaleka elizweni besebenzisa inhlanganiso yamapholisa omhlaba ijikelele i-Interpol. Ababaleka elizweni babalisa umnumzana Jonathan Moyo, umnumzana Walter Mzembi labanye. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ke ezandleni zenu linabalaleli bethu. Lisiphake imbono yenu okusenhlizweni zenu elisithumela khona nge-WhatsApp.
Sanibona bantu abahle bashakazi bethu abahle kunima no-witness wabandlovu. Ngesizwe sethu uyazi asisakwazi ukuthi inkinga ikuphi lapho. Inkinga ikubabusi noma inkinga ikuphi asisakwazi kahle kahle. Kodwa noma sithi siyabheka lo mdala lo angiboni ukuthi ekhanda usaphelele ngoba igazi alicithileyo liningi kakhulu okokuthi mhlawumbe ileli eseliduma ekhanda lakhe ngoba akwenzayo naye angiboni ukuthi uyakwazi ngoba akunamuntu ongaboni ukuthi abantu lapho bahlupheka okungakanani and ukudura kwezinto ziyakhwela mihla namalanga uye futhi okwenzayo lokho kathesi ukuphezu kwamandla akhe naye ngoba angiboni ukuthi ukuyenza ngekhanda eliphilileyo ikhanda lakhe aliphilanga kahle akusaphilile abantu siyabe sibona ngathi ukhona umuntu kanti akekho laphaya so uma abantu becabanga abawushintshi umbuso ukubanjwe ngezinye izandla ngoba lapha siyafa and sifa futhi thina kakhulu ungakhangela kathesi nokuthunjwa kwabantu abantu bathunjwa ngabangapha nasemathisaba so into enjalo abantu kumele bayinanzelele. Ngiyabonga.
So Studio 7 ngimamela kuma audio sithunywa ngabanye nje kuma groups so lokuthi ngi-SMS ngikwazi ukuva ku-live talk kuyabe sokuvele sokudlule bayandisa ukuyithumela maybe ngakwa-past 8 sokusiya le phambili vele which kuyabe sokusho ukuthi sidlule vele live talk. Angazi ukuthi ngiyenza kanjani. Angilibingelele ku-Studio 7 ngapho kwele Melika. Igama lami ngu-Elik Nakwamzizi. Ngiyafisa ukuba ku-live talk kodwa ke inkinga ebakhona ikubana iradio ayikwazi ukubamba i-Studio 7. Nginayo i-shortwave ngazi ngizama ukusesha but sometimes ibambele ebutene icine sicima nje so ngile problem yokuthi ngiyabe ngifuna ukungena ku-live talk but like eyadlulayo leyana ikhuluma ngama-refugee e-South Africa ngazi ukuthi mani la i-audio ningangisiza ningithumele ngiyafisa ukuba ku-live talk but angazi ukuthi ngingenza kanjani.
Salubonani balandeli be-Studio 7. Mina bengithanda ukubonga umsebenzi wenu eliwuphetheyo omuhle kangaka okhuluma indaba zeqiniso ngoba sesikhathele ngale yakithi le kuthiwa yi-TV Zimbabwe le uvula kuphela uzwa bamnangagwa bathi bengithanda ukukhuluma ngendaba yama-sanctions la mina kangiboni ukuthi ama sanctions la affecta kanjani ngoba aphiwa ama individuals aphiwa ngelizwe leZimbabwe and bona abantu laba bafuna ukusisebenzisa okwamanje ukuthi thina singene emgwaqweni sidemonstrate bebe sebezihlela imali yabo bebodwa abaselandaba lati njoba vele bengelankinga lati avela abasinanzi so nxa bona befuna ukudemonstrate ngama sanctions la kaba abangene bona emgwaqweni thina hayi asingeni leyo ngiyabonga igama lami ngobilizwe
salibonani balaleli salibonani basakazi KK Ncubelo eGoli ngapha mina ngahle ngikusho nje ukuthi besicela ukuthi iZANU PF isikhiphele lawo ma-sanction bakithi asehlukumeze ilizwe bawakhipha kanjani na ngoba nanku phela European Union yabeka izizathu zokuthi iZimbabwe kayiyekele ukuphula amalungelo abantu mhlawumbe nxa iZANU PF ingakuyeka lokho kungaba ngcono kulawo ma-sanction abathi afakwa kodwa nxa bengathandi ukuyeka lokhu kuyatsho phela ukuthi ibona kanye abakhoza ukuthi ama-sanction ahlale ekhona nesami isitolobo singesithi sona nxa kungenzeka ipolitibiro ihlangana kuye kube lomunye nje imemba yeZANU PF enesibindi ezobatshela ukuthi madoda asiyekeleni khona ukuhlukuluza abantu ukuphula amalungelo abantu sike sibone ukuthi ama-sanction ngeke bayahlehlise nabo ngeke bayakhiphe bebodwa nje ngoba nanku phela into abakhuluma ngazo balokhu beqhubeka ngazo behlukuluza abantu kubulawa abantu kutshontshwa abantu ebusuku iyinto ke-European Union eyadi kayifuni kodwa bona baqhubeka ngakho yibo ngithi sicela bona basikhuphele lawo ma-sanction ngoba yibo ababambile kuthi angaphumi ngiyabona
mina ngithanda ukubana ngikhulume ngodaba lukamnangagwa ukuthi abantu siyadubeka sithwele nzima siyasafa akula mali sehlukana nemuli zethu ngenxa yenalo umnangagwa sithwele nzima abazali badubeka nomunye inkomo usakwanisa ukuthi uyithengise nangagwa kodwa ngelinye ilanga inkosi zakubona okhuluma yimunyoni utshitshelela lapha ngisehaburoni
yabonga abalaleli bethu lingakhohlwa ke ukuthi lani lenelisa ukusithumela imilayezelo yenu lingakhohlwa njalo ukuyenza ibe mfitshane ingabi imide ngoba siyayithola iminengi imide sehluleke ukuyifaka emoyeni siyabonga Omela elemelika kwele Ukraine umnumzana William Taylor uphe idalele House ubufakazi obukhomba ukuba umongameli Donald Trump ngempela wayefuna ele Ukraine ukuthi licubungule omunye wabafuna ukuncintisana laye kukhetho umnumzana Joe Biden. Nxa lelo lizwe lifuna uncedo. Ubufakazi buka Taylor abethule ensitha phambi kwamalunga edalele House izolo. Ububikwa buyibo osebukhona obutshengisa sobala ukuthi uTrump kumele asuse ngohlelo lwedale oluthiwa yi-impeachment ngesilungu. Kolunye udaba amalunga amaDemocrats afuna ukuqhubeka esemjahweni wokudinga ozancintisa uTrump alichumi lanye akhangelelwe ukuba malutshwana kusiyafika ukuphela kwenyanga ezayo. Kusiya ngokuthi bayabe bebuthelele imali enganani eyokubaphathisa kumkhankaso wabo. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Mandla Mkhwananzi saqala ukumbuza ukuthi ubona njani okwenzakala kumalunga la awamademocracy.
Ya lapha lapha kusese masinyana ukuthi sikhulume ngoba zonke zikhanya zi ya njabo chile ukuthi izindala zonke ya mujike lo bhanxa zonke sibili akukakhanya ukuthi lapho kuyangela khona indulo xa kuxa kodwa abantu abazaxhuluma ngokuya kwesikhathi
kodwa nxa sikhangele yena lo okhokhelayo umnumzana Biden ubona ungani kungamphunyuka yini kumbe sekuphethe esidukwini
ya bohlala isilala kwenzima ukuthi osho ukuthi kanjani ukuthi kungaba njani kodwa ke asazi ukuthi angawina yini ukuthi oza ngoba isikhathi lesiseleyo bona ngani kusasele iminyaka lezinyanga so asazi ukuthi okuzakwenzakala khonapho especially kusiyafika uJanuwari okungenzakala khonapho sikakwazi kodwa ke
kodwa nxa ukhangele wena indlela abaziphatha ngayo bonabo abafuna ukuncintisa ukuba ngumongameli ungathi phakathi kwabo ukhona yini ongamisana mathupha lo mongameli Trump kungxoxo mpikiswano baphoselane aqatha bobabili kumbe bonke bakhanya bebancane kuTrump
ya if kodwa bonke balethansi yoku balethuka lokuthi bamukise uTrump bonke sibili balethuka kodwa engimesabelayo futhi awuza kumangalisa ngoyo Biden ngoba ukubise ukuthi bafake uBiden laphana uBiden kula bantu abaningi abangamthandiyo abangama Republicans ngoba evela kuObama njengoba engu-vice president kaObama so ukufaka uBiden kungakhathaza kungaba right kungakhathaza
lo ke ngumnumzana Mandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika
lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha a Voice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 laku 15460 kHz ku shortwave.
Yey bayakhala ke sithathe ke ikhefu kancane silalele u DJ Shoes. High heels, elephant heels, ingoma ke imnandi ingoma ka DJ Shoes isigqibela uhlelo kodwa singakehlukani ngesikhangele ke inhloko zendaba. Induna yentaba zinduna umnumzana Nhlanhla yamangwe ndiweni uthi umongameli Emmerson Mnangagwa usehlulekile ukubusa ilizwe ngakho kumele asuke esihlalweni. Intengo yamagetsi sikhuphukile njalo okungabangela ukuthi iningi lehluleke ukuthenga eneleyo ngesikhathi imbadalo yempahla phose zonke iqonga mihla ngemihla. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisa uChris Gande ngesitasidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ntambama ngo-half past 7.